soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Umthakazo omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 29 kuNkwekwezi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uqhubeka ebopha abalwela ilungelo loluntu ebethesa icala lokufuna umgenqula esihlalweni. Amanye amagalaji asekhweze intengo yamafutha ezimoto, kodwa uhulumende uthembisa ukubabopha. Esaphila umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa wayeswela usekelo anqotshwe kukhetho, kodwa esebhubhile inani labamncomayo lisithi ngumkhokheli oqotho liqhubeka liqansa.
Ubaba uDabengwa ngabanye abakuqala ke abaziwayo ukuthi babe zinkokheli ezezisapho, ngabantu abaziwayo ukuthi abanye babantu ababele ngesi obuthile kwezombusazwe ikakhulu ezemithethweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende uqhubeka ebopha abalwela ilungelo loluntu ebethesa icala lokufuna ukumgenqula esihlalweni. Izolo amapholisa abophe unkosazana Joanna Mamombe olwela ilungelo likaZulu njalo elilunga lebandla leMDC egcekeni lendizamtshina eHarare evela phandle kwelizwe. Kuyona le iviki kubotshwe abanye abathathu ababalisa unkosazana Rita Nyamubinga, kuthi ngeviki edluleyo kubotshwe abahlanu abathi unkosazana Tatenda Mombe Yorara, owenhlanganiso yeCitizen Manifesto, umnumzana George Magoni, oweCenter for Community Development in Zimbabwe Advocacy, umnumzana Nyasha Frank Mpahlo, osebenzela iTransparency International Zimbabwe, umnumzana Gamuchirai Makura, oweCotrad, lomnumzana Farirai Kumbonzwanda, oweRosaria Trust. Abantu laba babotshwa kulokufuthelana elizweni lehunga-hunga lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa engaba evalelwe ngabanye bakhe endlini, asebefuna ukuthi asuke esihlalweni ngoba esehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe. Lokhu kwenzakala njalo kulembiko ethi uZulu usefuna ukungena ezitaladeni etshengisela ngokonakala komnotho welizwe. Umphathintambo kahulumende obona ngezamandla kagetsi umnumzana Fortune Jasi uhlangane labathengisa amafutha ezimota izolo wagcizelela isinqumo secabinet kanye lokuthi abantu bengabanjwa ngamandla ukubhadalela amafutha ngemali yedola leMelika. Umnumzana Jasi uthi ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luzahlola wonke amagalaji elizweni ngendlela yokugcizelela lesi sinqumo. Ukukhuphuka kwentengo yamafutha kubangela ukuqonga kwentengo yempahla ngesikhathi iningi lisithi umnotho welizwe ulokhu ubhidlika, njengoba imbadalo yempahla ezitolo ilokhu ikhuphuka, amandla kagesi kanye lamanzi esilela njalo kungela misebenzi. Usithandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bulisani Ncube ngalolu daba.
I-US dollar imali yomhlaba ifunwa nguye wonke umuntu emhlabeni. Ubusu sithi wena umkhono wakho uvele uzixegela uyiZimbabwe, ubusu sithi uzasebenzisa i-US dollar. Ukuthi amazwe angomakhelwane akho alomkhonomi oqinileyo kulo wakho asebenzise imali ethegayo kule US dollar, okuza kwenzela kuyini? Ukuthi labantu abanomkhonomi omkhulu bazabuya bezodinga US dollar balithathe bahambe lingaphendi. So khathesi vele ukuthi kulungiswe ilizwe leli, i-US dollar kalikhitshwe lingasebenzi elizweni, ligcinwe only for export. Kuthi phakathi lapha elizweni thina abantu sisebenzise iRand kumbe any other currency izinto ziyalo.
Khona ukusetshenziswa kweRand akubuyi lengxaki zakho.
Angiziboni mina ingxaki ezingabuya lazo ngoba kungakhohlwa ukuthi ngo-2009 into le iqalisa ikakhulu kwelakithi ngapha eMandebeleni sivele sisebenzisela iRand. Idola liqale nje ukuthi njengoba liyimali yomhlaba efunwa ngumuntu wonke umhlaba ukuthi nxa laqalisa ukuthi ligaine over all other currencies. Kodwa kuqala ukwindaba lokho ukuthi izimdola kayisekho sokusetshenziswa imali yamanye amazwe thina ngapha eMandebeleni bekuvele kusebenza iRand. Uminister of Finance uzakhumbula engakangeni ukuba nguminister of finance ngo-2018 ngikhumbula kahle wabhala amaphepha aphumayo international azabe mabili abamathathu isitsho ukuthi kumele kwenzani kusetshenziswe iRand eZimbabwe. Wenele ukungena wafika watshintsha inkulumo. Okusuka kucace kuhle ukuthi bafika bamkhuza abantu bezana ukuthi wena suganga la sufuna ukusiphampa ukuthi sidle ngaphi sidlathi nakhona. Lokho kwinto lokho kokusetshenziswa kwedola akuncedi muntu ngaphandle kwabantu bonaba ababusayo. Akusuze kuphuma njalo kula nto engayenziwa as long as abantu bonaba ababusayo belokhu bebenefita ngayo into yokusebenzisa idola nale.
Ukhuluma endule emzamo leyi yokuthi abantu bengabhadali imali ephezulu kakhulu enjengohlelo lwamabhasi kaZupco kanye lohlelo lwamasilo foods. Ubona ingani lokhu khona kuzayenza umumo ube ngcono yini ebantwini?
Mina ngikwazi bafunda njani bona laba bantu. Akusuze kuncede ngalutho. Ungakhohlwa phela ukuthi ngalisana isikhathi ugono layo kwakwabuya la ibhakhosi yakhe leyo. Ayizangincede. Okuncedayo yikuthi uhulumende alungisise indaba yomlotho. Vele uhulumende yena akumelanga ukuthi abe lokwenza le ndlela amabhizinisi asebenza ngayo. Uhulumende kumele amelaphana afake umthetho omuhle ozakwenza ama-business asebenze. Zonke lezi zinto ziyaziqondela. Lokho okuthi azame ukuthi angenele vela kuncede ngalutho. Ukuba uzama ukuqala i-bicosta somuntu entsha, lokho obuya lakho kuthiwa yisalo lokho silo whatever kuyini, asomuntu entsha, yi-bicosta sibuya ngelinye ibizo.
Alo-ke ngumnumzana Bulisani Ncube, ingcwethi yecubungula ezomnotho lezombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Esaphila umuyi umnumzana Dumiso Daye Bengwa wayeswela usekelo anqotshwe kukhetho kodwa esebhubhile inani labamncomayo liqhubeka liqansa. Kukhetho lukamnyaka ka-2013 uDabengwa wathola amavoti angu 0.74 eze encintisane lomnumzana Robert Mugabe lomnumzana Morgan Tsvangirai labanye. Ibandla lakhe elezaphu alitholanga ngitsho lesihlalo sikakansila esisodwa. Kube ngesifanayo kukhetho lwanyakenye. Kodwa ngemva kokufa kwakhe iningi labamncoma njengomkhokheli oqotho liyaliqansa. Kesizwe ingxoxo esayenza lomnumzana Dabengwa ngemva kokhetho lwanyakenye.
Ubaba uDabengwa ngabanye abakuqala abaziwayo ukuthi babe zinkokheli ezezithakosi. Ngabantu abaziwayo ukuthi ngabanye babantu ababe lobungcwethi obuthile kwezombusazwe ikakhulu ezeintelligence. So ngabantu ke ababenika imibono eqakathekileyo ekulweni kwelizwe leZimbabwe ukuthi sizesihlole izibuthe nomhlaba. Abantwana abaningi asebengama-30 years nokuthi esithi ngama-youth ngalesi sikhathi kabasoze bakuzwisise ukuqakatheka kwabantu abanjengobaba uDabengwa. Ngoba phela ngesikhathi obaba uDabengwa besiyalwela ilizwe leli belithatha emakhiweni, abaningi babo babengakazalwa. Abanye babo abasebekhokhela amabandla namhlanje ngabantu ababe mhlawumbe babengakazalwa, abanye bangikhona babe leminyaka umnyaka owodwa kumbe iminyaka emibili. So kuqakathekile ukuthi abantu abanjengobaba uDabengwa nxa sebehamba siyibeke imbali, siyiqondise, i-history ibhalwe ngokuqondileyo. Ilusizi ke ngoba i-history ebhalwa ngabantu bezanu isiyi-history engaqondanga, i-history ibhala into ezingayisizo ezenzakalayo. Kodwa ke nxa ingabhalwa ihistory abantu abanjengoba uDabengwa ngabantu abaqhakatheke kakhulu elizweni leZimbabwe, okutshengisa ukuthi usobala ukuthi into enjengoba uDabengwa bekungadingi ukuthi kuthiwe uyadeclare ukuba yi-national hero. Kodwa ke ngokuphatheka kwakhe kwezombusazwe uvele uyi-national hero ngokwakhe.
Uyatsho ukuthi imbali yeZimbabwe yalotshwa ngendlela eyasuka iyaphakamisa izanu yanyathezela izaphu. Ngubani emele ilobe kakutsha eyiqondise limbali?
Sonke esifundileyo esalwela ilizwe leZimbabwe, esalwela inkululeko yeZimbabwe, kufanele siyitshele ngoba ihistory phela kayibhalwa ngumuntu oyedwa. Ihistory ibhalwa ngabantu abaningi, ikakhulu labo ababephathekile embusweni kumbe ekulweleni izikubuse yeZimbabwe. Sonke-ke esikhona kufanele ukuthi sikubone ukuthi labo abale history abangayitsho, abaqalisa babakhona ama-pioneers ethu bayaphela. So thina esisileleyo sokufanele ukuthi-ke sikufake-ke sikubhale phansi, sifundise labantu bethu, sikufake lokhu ngesikhiwo kuthiwa we need the archive the correct history, ukwenzela ukuthi ama-historian azabuya ngemva kwethu azafica i-history which is archived eqondileyo. Ngoba kathesi izane ibilele hatshi ilizwe kuphela, isibilele ne-history yeZimbabwe ngoba kukhona abakufihlayo okungalunganga.
Amayuyu Zulukandaba, siyaxolisa lapho besithe khona udaba ngoluka mnumzana Dabengwa. Hatshi ke lolu daba ludaba luka mnumzana Abednego Bhebhe, isiphathamandla sebandla le-MDCT. Ubekhuluma ke lapho lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 bexoxa ngokuthi kulotshwe katsha na imbali yeZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu babekwazi ngembali yabantu abafana lo mnumzana Dumiso Dabengwa. Njengokutsho kwami-ke ekuqaleni bengithe mina sizezwa ingxoxo esayenza lo mnumzana Dumiso Dabengwa esaphila ngemva kokhetho olomnyaka odluleyo. Nanso ke indaba.
Emhlanganweni wethu ngelanga lokuqala sasukuma sibili sama sihlonipha iqhawe lamaqhawe leZimbabwe, indoda eyaye ivele iqiniso izikhathi zonke, indoda eyayingatheki, indoda eyalwa kakhulu ukuze sikhululeke ingaphansi kwebandla leZIP. Ukuba iqhawe leZimbabwe bakhe bekakulambuzo akusobala kunjengendlenduni kufulatile. Yikho ke lathi siyabambana lesizalwane seZimbabwe sonke ukuthi sihloniphe sikhale le muzi yakoDabengwa. Njalo ngoba nje kuswa ngubuso owezikhali, kodwa inkululeko yokuvele Rhodesia yibo amajaha lawa ayilethayo lapha eZimbabwe.
Kukhona elikufundileyo empilweni yakhe njengebandla eliza kusebenzisa kuyiwa phambili?
Akunenge kokubathisela ukuthi indoda le njengoba ngengatsho yahlala imele iqiniso, sifundile ukuthi loba sukuhluzwa njani, loba sukuphoselwe ejele nxa ungelacala kumele ume umelele iqiniso ngesibindi. Sifundile ukuthi njengeZimbabwe, njengabantwana beZimbabwe, kumele sizikhethe impilo yethu ekusebenzeleni, hatshi ukusebenzela wena, usebenzele isizwakana seZimbabwe. Sifundile njalo ukuthi ukube yindoda ehlonitshwayo, ube umuntu ohlonitshwayo, kumele ube hlale kumelele iqiniso, hlale uphoxana lezinto zezinjengekorati. Konke lokhu sikufundile empilweni kababa uDabengwa.
Ye lo ke ngumnumzana Welshman Ncube, ubekhuluma ngomnumzana Dabengwa umuyi. Hayi, silokhu sixolisa, siyaphambili. Okwakathesi ke sesilipha yona ingxoxo esayenza lo mnumzana Dabengwa esaphila ke ngomnyaka odluleyo ngemva kokhetho.
Lakathesi ithe isiphuma i-final announcement yevoti, kwatholakala ukuthi uMnangagwa uphumelele kumavoti wamchia uChamisa ngebanga elilutshwana nje lingatsholutho. Sase saqalisa ukusolela ukuthi yiwo lawa mavoti la asengezelelwe, athatha engezelelwa umnangagwa ukuze athole ithuba lokuthi abe nguye ozaba ngenkokheli yelizwe.
Namafitshane kusho ukuthi libona kulobuqilibezeli obenzakalayo.
Kakhulu sibona engathube lobuqilibezela obenziweyo. Mhlawumbe bathe bebona benazelela ukuthi iZANU-PF ithole izihlalo eziningi ePhalamenti, bona bahle baloyisa ukuthi uma kunjalo ithole izihlalo eziningi, abantu bonaba abavotele abantu bezana kumele babe bonke bemvotele umnangagwa.
Ngesikhangele lona ibandla leZaphu lenze njani kukhetho?
Hayi, ibandla leZaphu lizamile kodwa alisaphumelelanga ngendlela esasinakana ukuthi lizaphumelela ngayo.
Lawo ke ngamazwi kaMuyi umnumzana Dumiso Dabengwa esaxoxa laye ke ngomnyaka odluleyo ngemva kokhetho. Ake sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uMongameli John Magufuli wakwele Tanzania osekwethekeleleni ilizwe uthi ulethemba lokuthi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe leZimbabwe eyenziwa nguMongameli Emmerson Mnangagwa ilakho ukuphumelela. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi umsekeli kasomlomo wedalela ePhalamende uNkosazana Tsitsigezi walile ukuthi amalunga edale aphe inhlonipho uMuyi umnumzana Dumiso Dabengwa ngokuthula komzuzo owodwa. Okwamanje ke esizwe amazwi abalaleli bethu beStudio 7 abasithumele ngeWhatsApp.
Basakazi abahleli njani namhlanje, siyabonga. Yazi zwile impela kukhulunywa ngoba kuDabengwa. Siyabonga ukuthi balila bomndeni ukuthi ayengcwatshwa lamasela lezikliwi lezi ezibulala abantu. Sebeqala ukumhlonipha manje ngoba esetshonile, esaphila kade bengamboni njengomuntu. Namhlanje sebengathi bagijimisa ukuthi ayengcwatshe iHeroes ekhaya yabo leyo eyamasela lezikliwi. Kuyini okuqakatheke ngabo kade bengamhloniphi esaphila? Abazange bamenzele lutho, wayesebenze nzima. Namhlanje sebesithi kufanele ayengcwatshwa iHeroes Acre. Bayenze kahle bomndeni, bala ayengcwatshwa kubo lapho azalwa khona ukuze alale kahle lezihlobo zakhe, nomoya wakhe uphumule kahle. Ngenxa yokuthi akungeke uphumule umoya wakhe eseyangcwatshelwa abantu abade vele bengamthandi esaphila, kusukela eyizwe lakhululekayo bamhlukumeza kuze kube namhlanje. So siyabonga ukuthi abomndeni balile ukuthi ayongcwatshwa le endaweni angayithandi, angazange ayithande la esaphila. Njalo elokucwasa yokukhetha abantu ukuthi laba ngabezano laba kanjani, bese bethi bamnikeza inhlonipho yesizwe engasekho, engasazikhulumeli, wayebengamhloniphanga esaphila. Siyabonga.
Ngiyabingelela ngalesi sikhathi kustudio 7. Wakathela kontanda ubona ngikhulume nje ngodaba leCongress isanda kudlula le. Mina ngibona usendlizini yami ukuthi kathi simboni ngani ilizwe selisiyathutsha. Sisiya esikhathini esihle nabana ezikumelelele wesukande kana sokuyenzakile ukubona sekukhethiwe inkokheli so inkokheli sikhethiwele kufanele enze umsebenzi umsebenzi ofanele iwenze ngobana ilizwe lithuthuke alingathuthuki ilizwe kungela nkokheli eqondini njalo yinkokheli ekhangelelwe ngabantu njengoku ikhetha abayenza khona so hayi ngibona ngani kuyanjabulisa ngibona ukukhanya phambi lapho siya khona umnyama usufama kanti ngesusiba mlutshwane isindebele umnyama susiba mlutshwane so kulokuyi kukhanya kule light phakathi komnyama futhi kunxasa kule light phakathi komnyama singabona laphayalaphana ukuthi into ziyangani wamabonelo wami njalo yikho engikubonayo mani lapho esisiya khona ngoba la amadoda akhona sisinikeza mthusi abantu asebehlonipha loku maphambi kwabantu ukuthi uthoyizupo yikhifesenza ayiphithisimuli lo fana nokuthi akula nto eyenziweyo ngakathi sabagadayo labo bangabi ngona amakhombi lokhu esibabona ithutha abantu ngama-$2 emgwaqweni so izupo liyinceda ngani uyahlala 4 hours umelela izupo uyesebenza ama-hours amangabi sogijima futhi ukuthi uyilindele uyenze iq ubambe iq futhi uyasebenza ama-hours amangabi 4 hours umelela ibhasi ufike usenze 2 hours usukhumbula ubuyele ebhasini futhi indaba ye-50 cents so abantu sebezigadela amakhombo lawa ama-$2 so a umntu azimanga kuhle la kodwa ngokufakwa ngokuphumelela kwe-congress yethu le yenziweyo hhayi mna ngibona ukukhanya ngibona ilayithi phambili ukuthi abantu asithembeni asithe siqineni ekuthembeni ukubana sokule layithi phambili amadoda asekukhethiwe sukufakwa amajongozi adonsayo kusho ukuthi indima siphelile napho
hhayi kunzima impilo inzima mina ngisebenza kwele South Africa igama ngingu-Rapson Mwale bengivakashele ekhaya nje kwensukwane ezedlulileyo ngifike namhlanje ngiphenduke namhlanje ekhaya ngibuye eZimbabwe khonale hhayi kunzima ngoba isinkwa sesikhuphukile sesiyi-$3.50 hhayi kunzima abantu bagcina bengasadli isinkwa yonke into iyakhuphuka nje ngoba silokhu sisizwa amahungahunga okuthi emalangeni lo chovu uzakhuphuka ebe yi-$1.50 ngoba manje uyidola hhayi sinzima isimo sakithi
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu be-Studio 7 abasithumele wona ngemlayezelo ye-WhatsApp lani lilakho ukusithumezela imlayezelo yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sike sizwe ukuthi u-Ezra Chisa Sibanda usiphatheleni kusigaba sethu esezomculo.
Umculo we-house music usukhathazile eMzansi, ngoba kusemsakazweni endaweni zokuzithokozisa kumbe emjobheni ukhala wona lo mdumo. Umfana kaMathe wasuka eZimbabwe wawela ungolokudela wayapheka lo mculo we-house music.
Igama lami nguZwelihle, isaziwa ngu-DJ Zwesta SA ngasemculweni. Isikole engifunde kuso i-primary zami ngiqhele ngafunda emanumane enkayi kunezaphethe inkulumane amaveni inkulumane engayenza i-secondary ehlangabeza high school enkayi elevu zami ngasemzingwane high school esigodini i-university ngiyenzele ngase-University of Forte.
DJ Zester SA yena elizwe ukuculakalana akwaziye ukupheka abuye aphawulule uludlu kuphela.
Mina ke ngiproducer yonke imihlobo ye house music ngiyenze khona na ku hip hop. Kuna ama artist amakhulu azophuma lonyaka engifeature kuwo. Ngikwazi ke angakhuphi ke mini album izophuma lonyaka.
Uzipheka kamnandi umfana kamathe abuye asebenze nabanye aramazwi alolongekileyo abonde ahlanganise asikhiphele imratha yengoma.
Kuyirayizi ngisebenze noyasira pels ongumculi ne-actress edume kakhulu kulele lasemzansi. And isimu yakhe yakuqala ezophuma nonyanga ye-hip hop yenziwe yim. And then owesibini sengisebenze nomkhwali oyi-award winner ngasezim ohlala ngasegermany. Ingoma yethu ethi Rafiki yona ingoma ekhula kakhulu esidume lapha eMzansi.
Kona ukuphela ingoma zehouse akulula. Uzwelihle Mathe uzohambela esikolweni. Phela kukhona abamtshaya ngaphakathi bamenza hoba leyituntu wathanda lomculo.
Abantu abangisiphalishe kakhulu okokuqala ngu-DJ walapha eMzansi, u-DJ Black Coffee. And also ngiyena inspiration kakhulu ngu-DJ Maporisa. Oyiproducer ingoma zami ke zona zifumanaka kuma-digital star downloads kubo Deezer, Spotify, iTunes.
Uzwelihle Mathe ophuma khona le komnyama ubambile enkanye ozalwa futhi ngu-DJ Zester SA usikhathazile eMzansi lomculo wakhe bamthanda ngoba upheka umdumo we-house music ngobunono obukhulu abuye aphabulule kamnandi. Igama lami ngeza Jesus Bada.
SA esidubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje lobeqoqa ke lo Ezra Jesus Banda. Singakehlukani ke sikhangele kade silazo namhlanje. Izakhamizi zedolobho isikhathi sesidliwe ngumangoye angisenelisi lokuthi ngiliphe kade silakho okungakutsho ukuthi sizadibana njalo kusasa isikhathi sinye okwakathesi ke litshone kahle libe lelanga elihle. Igama lami nguChris Gandhi.